Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamunzura bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala kwerebustoni ngale nyathime 16 ukuthi besekula ama-police force.
Abakubandale Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Uphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa.
Kodwa abakubandlale MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini yemini abazange bephume lolutho. Izindlu ezinyilwe zazigcwele ulutho yizo ezaphelayo zahlala ithiki lalilo mgani lamabhedo kuphela.
Yakhala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Job Sikhala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora okukhela ibandla le-MDCT. UMnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikhala lomnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubikwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba okuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisa kwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and you know they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo uMnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha lika uMnumzana Job Sikhala lo uMnumzana Godfrey Sithole amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi ukubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengojongisala kwerebustoni ngale nyathime 16 ukuthi besekula ama-police force cross nanjenge-CCC. Siyakwazi ukubana ke amalunga enhlanganiso yethu asebunzini elinyaza izanu izane umthetho ke ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. UMonzora has been part and parcel of ZANU. Yikho evunyeziwe ukubana ke eChikurubhi ebona uGodfrey Sithole against their own will, ngoba bakhuluma ukubana afuna ukumbona, kodwa yena wabonakala sothi asevunyelwe ukungena ke eChikurubhi njalo ehamba ke esiya nisida ke abatapi bezindaba lozulu wonke jikelele esithi yena wabona nalo Honorable Sithole lo Honorable Sikhala kuyinto ke yamanga. Kuyamangalisa inxa yokubana abantu benyathiwe besilabo lo mongameli adukele ezinjamisa belokuhluku ukuhlukunyezwa ngokubona ke abantu abanjengabomonzora labanye bezansi sekuku-advansa ke i-two politics ngemva kokuhlukumezwa ke kwabantu ke abathatha izanu babotshwa kubona bangama-victims e-violence, you know what happened in Matlime. So kuyinto emangalisayo kakhulu ukubana ke abantu bayahlukunyezwa, and what Munzora and Chuma thinking about yikusetha ama-political scores.
Ubona uzani vele bakwenzelangani khonokho, kukhona okunye esingakuboniyo.
Bayenzela bona ukubana ke becreate ke imibuzo enhlizweni nengqondweni zabantu ukubana ke why kiphu singekho, whereas kuyazanala ukubana ke umongameli wahambe zamke ngenethi grupu wayalithwa enyathibe zahamba ukuyabona abantu nokubancedisa ke kuofe zabo, okuyinto angayithakazela lokubonga kakhulu. Kodwa izanu yathuma ke amasaku ukubana yethu abantu nokwethisela abantu ukubana bengahlangani ke lathi. Konke lokhu ke kuyathengisela ukuthi uMonzora yena lezanu bazama-ke ukubana ba-create the impression ukubana-ke ojob zikhala abasekho, njalo ukubana uMonzora yenza ngani yena ulokungcono lokumelela-ke amalungelo abo. Whereas bona kuyibo abayazakalayo kusobala kuzulu wonke jikelele ukubana uMonzora they've been employed with the system, they've been the reason why still up esport ngenxa yokuthanda kwabo-ke ipower lokuthanda kwabo-ke imali. Now they want to come and let us and try to masquerade njengabantu abamelela amalungelo abantu. UJob Sikala usengasoze engena ejele ngabe uMonzora ne-ZANU PF engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition. So yinkinga-ke ehlangane layo.
UMnumzana Ostello Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzora uxoxe loSikala kanye loSithole.
Abantu abaqakathekisi into okumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga. Okukhona umkhokheli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo ziye kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki ukuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume.
Ye, nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke okwenziwa nguMonzora kusetshenziswa libandla lezanu, akukho okunye nje uphonge ukungenangena kwezethi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathi nangakhonokho.
Okokuqala, ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala. Abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya kwi-COPAC kuze kuzofika khathesi. Umuntu nje abamazi general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Umuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yokukhokheli nxa efuna impumelo afuna ifuna. Ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obotshiweyo ukuze asuka lapho. Khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura, kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasi maenkahama. Yikho azakwenza ekhulumisana lalabo okumele axoxisane labo ebabonise lokho abamele bakubonise khona. Inhlanhla esiyifisele uSikala yikuthi agcine ephuma, ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwejwa yena engakathembisiswa nokuthembisiswa.
UMnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. UMnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Ngizekolotho emagusini emzilikazi layo angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangizekolotho. Ngizekolotho esenta kule yini iprogramu engangihambe ngayo. So yangakangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya. Ngazokufonelwa ngabo-twelve ukuthi umuzi uselile. Ngazithikwa kakhulu ukuthi uhamba njani. Ngase ngidinga i-transport, ngivele i-transport ebantwini, ngase nginike imota. Imota ngayithola ngabo-two ebusuku, kodwa ngezinyawo. Ngagijima ngazongewela emabhesini emzilikazi layini. Ngathola isididi esikhulu kakhulu esisekekayo, umuzi uphelile. Abantwana baphuma endlini kemunye abazange bephume lolutho. Izindlu eziyibe zazigcwele elide yibe zaphelayo zasala isithi elalile emgani namadoda kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana kwathi sekufile sathola unyawo. Unyawo lolwangalugxagxagxangela nje abanye bethi ngizani. And then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka entingeni emthethweni. Ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma utesuka lapho wangena ebhasini. Unyawo lwadiyile lwabuya lwazonyakala khona lapho kumele zipile.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu into yindoda esezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona. Into ezazingani ziyabangwa yindaba zelifa ubaba wathona. So mina tengelandlela ukuthi kuningangifuni ukuthi ngizisa nga. Kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Iy'mpanda zabantu abami zaphelele ezindlini, amabele, ukudla, izincwadi zesikolo, bagesi zetisketi, fenisha, amafriji, mathuluzi. Mina umuntu obezincwedisa ebambabamba lapha lalapha ezimoteni. Wonke amaphathi ami enganzithi ngathi ngathi mangangilungisela abantu izinto engithathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo. Ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
Umnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line eJolojo. Siyahangeni kusigaba esilandelayo siye sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi kulabantu abane labangamashumi ayisithupha lanye 61 abafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe lalabo abasanda kutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubulawa kukaMasa Amini wabhubhela ezandleni zamapholisa esetheswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulomlilo oqhamuke entilongweni le. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhomisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba Duke kubalaleli ngiphinde ngibingelele kubasakazi bethu be-Studio 7 ukuthi liphile nje.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanelela kancane siyisizwe sikamthwakazi siwugodla lapho okwaba nempi khona amaqhawe akithi ezama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadane. lapho sibona ngempela amabutho afana nabo umbizo babezimisele ngalendlela ukuthi ke ngabe kuthiwa namhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela ke kumuntu wezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngamazekyu izigwagwagwa bezimisele ngendlela yokuthi babezobethi uvala ngebheju. Yikho ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula.
Kuqakatheke kangakanani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakala eGadane?
Kuqakathekile baba uDube ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe. Lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe bakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe. Ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo indlela ukuthi kulondolozwe imlando efana naleyo ingacithi, sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefika esizukulwaneni
esilandelayo. Isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngapho kwangkhona, njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona?
Kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo. Kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo. So lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi kukhombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle. Kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagciniswa ngaphezu kwamandla. So iningi labantu liye laphana liye budana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawe.
Ye lapha-ke sixoxa lo baba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa baba.
Angibonge nami baba uDube.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya. Sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima, olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni, ngoba impilo injalo iyasiphakamisa ngenye imini isehlisele phansi. Siqhubeke ngalo ilizwe silibale incwadi zezakhaya zenkosi uSolomoni isahluko sika 18 verse lika 20. Ngiphinde njalo ngokuphangisa, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kheba umngane wezula uyashoshozelwa yizo. Kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu akazikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani. Kodwa namhlanje mfuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi nxa sisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlalakahle abantu, labo abayibo abaphethe abantu ngezigaba ezithiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwula? Nxa uwulowo olesikhundla sokuthi ukukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube umuntu othize, yenza khona lokhu okukhangelelwe ngabantu. Ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ama-press conference, lapho inkokheli ezithiyeneyo zengatsha ezithiyeneyo mihlanganiso ezithiyeneyo zibuthanisa intatheli ukubana zibuye zizokuzwa lokhu ababefuna ukwethulela umphakathi kumbe uzulu. ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubula bakhe, uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sokubhalwe phansi. Kuthiwa ohlakaniphileyo, ohamba labahlakaniphileyo uyazuza ukuhlakanipha. Isiwula, umngane weziwula uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo, azithathayo, le nkulumo azileta emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngoba namhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sizihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsho leli izwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba isibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki, bangabi lenhloni. Kengithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa yindlala, nanku ukudla okuvela kulaba abaphilayo kumbe ukuvela kungadla zikahulumende, kuye kuzwa umuntu okuthiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana ayisikho kwalaba abanye. Ibuwula bona lobo, ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyakuswela ukuthi incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona. Sikhulekeni Nkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Lohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Kwezemidlalo uJoseph Njanji usedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangele impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye leRentals Uyaz adibana kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba eleChiefs linqobele Black Rhinos nge-5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa, kwathi eleRentals lalo litshayele FC Platinum nge-4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike kuphelene kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0, ukuthi iFC Platinum leRentals zona bezifike kuphelene kwesikhathi kuyi-1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukuda kwaShechiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kusigaba seBantamweight, njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamileth Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar kukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Into lethindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalonyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar, okuyilo eliqoqa imidlalo. Intathe izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa imidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferent kakhulu, into ezinengi zabe zichiyene kula manje isikhala lokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo nalawo Europe lase Africa khona la ko Asia. So hey kungani kuzabanzima ngoba lama players ama injuries bona zawo manengi, but I think mina nxange ikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform kathi especially abadlala ku Portugal abaningi badlala ama team nalawo ase Europe amaningi and bayenza kuhle. So I'm looking at team nje Portugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Omunye la ukhangelele iqembu leportugal ukuba linqobe ngungqaba uJogumede.
Nanthando Christian sumna ngaPortugal ofuli Portugal ya this time izafika izithathe World Cup.
Ngincintisana izwi zomhlaba uzaqala ngesikhathi iLeague yeZimbabwe isifike omlindi uyacina njalo umuzi wakhe ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ukulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hayi ngikhalela ukuthi iWorld Cup leyo izasibisela something esizakholisa lathi yananzelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of the COVID and stuff. But kathi esikhona ukuthi kule World Cup uya anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollower and ngikhuluma so ngiyajusa iDSTV so that I'll be able to ngibukele.
Usibonakalisweni leya yena uthi layo uyilindile imidlalo yezwe zomhlaba kodwa akakhethi iqembu lokusekela.
Mina ngizwe ukuthi iWorld Cup yabe iseQatar. Ukuthi amathimu akhalifayayo wapi hhayi angabile shona. But ngokuthanda wami umdlalo webhola hhayi nizabe ngibukela. And then maybe sembukele ngabona amathimu akhwalifayileyo senzaba le yami enzayikhethi ukuthi hhayi mina ngihamba la.
Kula maqembu angamashumi amathathu lambili azancintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela zingamashumi amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhla zilitshumi lathobami nembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kweleRussia. Amazwe azaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba lonyaka ngabalisayele iArgentina, iBrazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye labaqoqi bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manje kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi yami
ngambe
mani hambi mihla yo kanye nawe Nkosi
yami
anifune yami
tena
Mayifeli ntando ya
Mangihambe
Mangihambe mina
Kanye
nawe Nkosi
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi
Kanye nawe Nkosi
Mangihambe
Mangihambe mina Kanye nawe Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo izeki Nkosi
nitabile
nitabile hela kuhulu kawo imi Nkosi
anifisi
anifisi yoni Isegi minkosi ya
Ngitebile
hela kuhuni Kauhi minkosi ya
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi ya
Kanye nawe Nkosi ya
Manihambe
Manihambe mita yo
Kanye nawe
Kanye nawe Nkosi ya
Nomindlela yami yey labo ke Man of Influence kanye nawe singaqhibi uhlelo lwalomhlanje wathi sikhangele ebeselazo abakubandla le Citizens Coalition for Change badinga amangalo uhlaza tshoko kuba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubandla le MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubi maximum prison. Yakala imuli echolocho echolo umuzi. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Olivalisa umthembo sithemba ukeeps dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.